Mina ngingumhlanganisi emelele intatheli izindaba eZimbabwe Women Journalists. Siyahlola kakhulu ngamagama aqinileyo ukubotshwa kumbe ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kumbe abantu abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuchitha le mbizo. Lokhu akutshengisi kuhle isimo selizwe lethu leZimbabwe, ngoba thina sihlala sitsho ithi thina nxa kule muntu ezwa buhlungu ngendaba ezidalwayo kumbe ezisakazwayo, kumele bahambe bayekhonona either ezi-MP zethu kumbe e-media commission kumbe baye komthethwandaba balandele indlela ye-civil court yokuthi umuntu uyahamba ayekhala emagotheni lakomthethwandaba athi hhayi lapha mbhalwanga kakuhle. Babone ukuthi bangalungisana njani kungela kuhlukumezana kokubophisana kumbe okuletha amapolisa phakathi.
Ye, manje siyabona ukubana lokhu kusenzakala minyaka yonke, silokhu sikhala ngakho ukuthi intatheli zindaba ziyabotshwa, ziyahlukuluzwa. Manje njengenhlanganiso, ngawapha amanyathelo olewathatha ukwenzela ukuthi udaba lolu singezwa lusenzakala njalo?
Iminyathelo esilithathayo ngelokuthi lona sibone ukuthi sikhuthazane, sikhuthaze bonke esingathi ngesilungu ngama-stakeholders ukuthi sihlanganise amakhanda, sibone ukuthi siyaphuma yini lo mthetho wethu esibambayo ukuthi sizibophe thina, ukuthi ngabe ukuthi ukhona ophambekileyo emhlambini sibone ukuthi singamjezisa njani kumbe angajezisa njani. Manje njengosazi mfanekhaya okwenzakala lapho eZimbabwe, ngokuthi khona ezinye intatheli zifaka kuleli hlangothi ezinye zizifake kuleliyana hlangothi. Ngakho-ke akula kubambana okuba khona kokuthi le code of conduct kumbe i-code of ethics ekuthi yena nxa umuntu yena lembe ephambanisile singamjezisa ngale ndlela. Ngakho-ke yikho kwenza laba ababona ngezombusazwe ngezombangazwe bathole ithuba lokuthi basihlukumeze kumbe basihlukumeze.